VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 2 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
sesinabantu amashumi amabili abalomkhuhlane we-coronavirus or COVID-19. Kulabo bantu abangamashumi amabili sekusile abayisificamunwemunye 9.
Inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.4 million.
My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people. I swore an oath to uphold the laws of our nation, and that is exactly what I will do.
Umongameli Donald Trump welemelika usola udlakela osoluqhamuke ekutshengiseleni kokukhonona ngokubulawayo konsundu uGeorge Floyd. Abenhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe baya kusola kakhulu ubotshwa kwegqwetha elilodumo uMnumzana Thabani Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebetholakele belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqanise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Leli nani likhuphulwe ngabanye balabo abavele emazweni angomakhelwane kweleBotswana laseSouth Africa abagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe ku-quarantine. Lokhu sokusitsho ukuba asebegula lomkhuhlane okwamanje sebengamakhulu phose amabili 170. Kusinde abangamashumi amabili lathobamune munye 29 kwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu luqhamukileyo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amane 46,021. Emhlabeni jikelele asebefunyane belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6,403,001. Futhi asebebulawe yileli gciwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane 378,112. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezintathu 2.9 million, kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe beleleli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 152,442, labulala inkulungwane ezedlula ezine 4,344, kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisithupha 63,661, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Kusenjalo, inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 edolobheni lakoBulawayo lokhu liqhubekela phambili liqansa ikakhulu ensukwini ezedluleyo. Abogatsha lwezempilakahle bathi leli nani lengezwe ngabavela emazweni angomakhelwane. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaza kabanzi ngokuqhamuka njalo komkhuhlane we-COVID-19 edolobheni.
Sesilabantu abangamashumi amabili abalomkhuhlane we-coronavirus or COVID-19. Kulabo bantu abangamashumi amabili sekusile abayisificamunwemunye 9, kothi ababili ababanjwa lomkhuhlane kudala enyangeni ezedluleyo bebengakasili, kodwa kuzawuthi bahlolwe ngalo leli viki ukuthi sibone ukuthi basilile kumbe hatshi. Kuyona leyi iviki sithole abantu abangamashumi abafika abanembili, that is 8, abatholakale belo mkhuhlane, abane bakhona abatholakale belalo mkhuhlane besesibhedlela sempilo, kwathi oyedwa watholakala osesibhedlela esizimele sodwa esiphakathi edolobheni ungudokotela kuleso sibhedlela. Sasithola ke ukuthi kwazotholakala abathathu abafundela ukuba ngodokotela empilo bengaphansi kweyunivesithi ye-National University of Science and Technology ukuthi bafundele baqedise izifundo zabo, basebehlolwa besiza ukuthi bazoqalisa izifundo, bengakaqalisi lezo zifundo bavele bathathwa igazi, bathathwa amasempuzi kwabonakala ukuthi balomkhuhlane. Omunye ubevela eMtare, omunye uvela eZishabane, kwathi-ke owesithathu ubevela eNkulumane. Lo osenkulumane sadingisisa ukuthi kambe angabe eyithole ngathi njengoba ubesithi uhlala eNkulumane. Owemtare lo owezishabane sesicele-ke ukuthi odokotela lapho abavela khona balandelele ezimulini zabo zihlole kubonakala ukuthi azowuthola ngalo mkhuhlane, mhlawumbe laba dokotela abasafundela bawuthole ngalo mkhuhlane.
Abezempilakahle bakhuthaza uzulu ukuba aqaphele ahlale emakhaya, ikakhulu kulezi insuku inani labatholakala bele COVID-19 liqansa okwethusayo. Abantu bakhuthazwa njalo ukuzivikela ekubambeni leli gcikwane bengaphombukunyakazela ndawana yonke beminyezelene, ngoba ngaleyo ndlela kulula ukuthelelwana lumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele, la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ingxabangxozayo yodlakela lokutshengisela kwabemelika besola ukubulawa mahlayana konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota ingene kusuku lwesikhombisa lamhlanje. Ukutshengisela lokho okuqhamuke elizweni lonke kuqale kusenziwa ngokuthula, kodwa ensukwini ezisanda kwedlula luqale ukuba nodlakela, abantu betshisa lokugqekeza ezitolo bethatha impahla. Lokhu kubangele ukubana umongameli Donald Trump wele Melika ethule umbiko othi usethatha amanyathelo ukuthumela amasotsha labezomvikela bonke ukuyachitha ubudlwangudlwangu ososenzakala elizweni. Asimuzweni esethula umbiko wakhe lo esesigodlweni sakhe ese-White House e-Washington DC.
My fellow Americans, my first and highest duty as president is to defend our great country and the American people.
Abantu bakithi, ma-Americans amahle, mina njengomongameli wenu, umthwalo oqhakathekileyo engilawo ngokuvikela ilizwe lethu kanye labantu bonke abangama-Americans. Ngithatha lesi sikhundla ngafunga ukuthi ngizalondoloza imithetho yonke yelizwe. Ngakho ke yikho lokhu engikwenzayo. Uzulu wonke weMelika uthinteke kubi ngokubulawa ngesihluku kukaGeorge Floyd. Uhulumende wami uzinikele ukuthi imuli kaGeorge ithole usekelo kwabomthetho. Kasoze abulawelwe ize, kodwa singaza ke savumela ukukhala kwabantu abatshengisela ngokuthula ukuthi kungenelwe ngabantu abalobudlwangudlwangu abajonge ukudala umonakalo behlukuluza izizalwane zakuleli ezithanda ukuthula. Yikho ke mina njengomongameli wenu ngizolivikela. ngizolwela ukuthi livikelwe ngibambene lalabo abasebenzisa ilungelo labo lokutshengisela ngokuthula.
Lo ke bekungumongameli Donald Trump welemelika esethula umbiko wakhe ngodlakela osoluqhamuke ekutshengiseleni ngokusola ukubulawa kukaGeorge Floyd onsundu ngamapholisa amhlophe. Abezimbabwe abalwela ilungelo loluntu batshayela ihlombe intsha yemelika ngokumanyana betshengisela emadolobheni atshiyeneyo alelo lizwe besola ukubulawa ngesihluku konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota. Omunye wabo ngunkosazana Tanya Chiriseri, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York khonapha emelika. UChiriseri uthi njengosakhulayo okwenziwa ngabatsha baleli lizwe kuyajabulisa ngoba kuveza ukumanyana kwabo ekuthini kube lenguquko elizweni ngokuphathwa kwabensundu. Asimuzweni exoxa lo Mike Gobe weStudio 7.
Inguquko le yinto esivele siyimelele singabantu. Mina nginje ngumuntu ovele umuntu okhala ngenguquko from ekhaya naseZimbabwe, just lapha e-America, lakho kulenkinga lezinto ezingekho right ezenzakalayo ebantwini abamnyama. Yinto esihamba isilandela nje singabantu abamnyama, siyancindezelwa wela sincindezelwa ngabantu bekhaya abanye abamnyama, siphinde sincindezelwe ngangamathiwa langapha. So mina wami ngibona nami into elungileyo kakhulu nxa abantu besukumela phezulu ekhuluma bebizela phezulu inguquko lokuthi abantu bezwisise ukuthi akusela ndawo evumela indawo i-space ye-racism, akusela i-space ye-racism lapha e-America. And mina kuyathabisa kakhulu ma ngibona abantu bontanga abancane besukumela phezulu endaweni ezinjalo.
Sesikhangela-ke udaba lokuthi abantu laba abasakhulayo abatshengiselayo, it's not just abantu abayinsundu kuphela, siyabona labo amakhiwa bakhona, amalatino labo bakhona, bebambene bendawonye betshengisela. Kuqakathekile okungakanani ukuthi abantu abasakhulayo babambane kulesi sikhathi betshengisela for esingathi ngesingisi i-justice?
Ukubambana vele ku-right ngoba sisibambene isikhathi sihambile kakhulu, abantu bathi vele abantu bayahamba yonke indawo, abantu vele kunje especially nxa ukhangela globally abantu sebebambe, abantu bayazana amakhiwa labantu abamnyama. But indaba yenguquko ye-racism into indaba engakathintwa phansi ukuthi ibanjwele phansi ukuthi abantu beyidonse phezulu beyiqala ukuyihlangulula beyikhuluma. So kwamiye nxambona abantu abamnyama behlanganela amakhiwa behambela phambili besiya protesta, amakhiwa kumele kube yibo abahambela phambili. Yindaba yabo le, yi-history yabogogo babo labokhokho babo, kumele bona basukumele phezulu bayibambe indaba le bayijikele phansi bagile ngayo, because bona ngokwabo yibo abasilethe ku-situation le.
Gqiba ingxoxo uphosela amazwi akho okugcina.
Ukuthi abantu abasakhulayo eZimbabwe abancane abasegatsheni oluncane labantu abakhulileyo nje, sicela livule amehlo lingahleki kuyenzakala I mean we've gone through our own, so I want to just say ukuthi lina lisakhulayo lokho akuhlekwana, kuyinto esimele siyikhangele sifundeni ukuthi nxa abanye besukumela phezulu basukumela phezulu kanjani. Izi zinto emele siziyenze thina sisebancane, singahlali phansi nxa ubanibani esingcindezelwa, sisukumeleni phezulu sibambaneni. Nxa abantu omunye wethe phansi sukumelani phezulu sibone ukuthi senza kanjani. Abantu balapha basukumela phezulu asikho ukuthi ngoba basuthi, hhayi basukumela phezulu ngoba hhayi sebediniwe ngokubona ngokuncindezelwa. So I think I will emphasize to our young people ukuthi sukumelani phezulu, funda nini kwabanye, senze njalo. And let's continue to use social media to expose these kind of things. It's important.
Lo bekungunkosazana Tanya Chiriseri olwela ilungelo loluntu ekhuluma ecingweni eseNew York.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Liyanxuswa ukuba ningene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 pm. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Saphatha njalo udaba lodlakela osoluqhamuke eMelika lokutshengisela kwabatsha bekhonona ngokubulawa konsundu umnumzana George Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota. Ngendlela abasakhulayo beMelika baziphatha ngayo kulolu daba, kukhona okungafundwa ngabatsha beZimbabwe na? Silusize ukuthi alisoze lene lisi ukungena kuhlelo lolu ngocingo njengensukwini. Noma kunjalo zulukandaba, uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha kuStudio 7 ngo-8 ntambama.
Singakayi esigabeni sethu esilandelayo, wothi sizwe indaba zakwamanye amazwe ngamafitshane, siziphiwa nguSithandekile Mhlanga. Abantu batshengisele eKenya phandle kwesigodlo seMelika kulelo lizwe bexhasana labanye emhlabeni jikelele abasola indlela owesilisa onsundu afe ngayo eMelika. Ipolisa elimhlophe ligoqe phezu kwentamo yakhe kusehlakalo esenzakale kumaviki edluleyo. Kwele Congo, abezempilakahle bathi kubhubhe umuntu oyedwa ngenxa yomkhuhlane we-Ebola kulelo lizwe, njalo kucatshangelwa ukuthi abathathu bengabe belalo umkhuhlane kwesinye isigaba salelo lizwe.
Intengo yempahla eziqakathekileyo empilweni kaZulu ezifana lempuphu, amafutha okupheka, ichukela, isinkwa lokunye iqanise ngesilinganiso esikhulu phakathi kwamaviki amabili edluleyo. Lokhu kuchiye abantu abaningi bekhala bengazi lokuthi babambe ngaphi. Untungamile Inkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Uhulumende uthe esazisa kunyanga ezimbili ezedluleyo ukuthi usevumela njalo ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika njengalokho okwenzakale ngo-2009. Iningi likujabulele lokhu licabanga ukuthi intengo yezinto ibiza kwehla. Kodwa lelo themba liphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja. Nanku intengo yezinto phose zonke ikhuphuka mihla lamalanga. Kutsho isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi eNikora umnumzana Efilela Ncube.
Ungangena kulesi sitolo uye kulesiyana kwezinkulu nezincane abantu kabasenelisa ukuthi bathenge. Ngingalinganisa nje ichukela ekathi ithengiswa nge-$65-$66 isiku 150-160 kusiya phezulu kusiya ngokuthi uthenga kusiphi isitolo. Isepa ekathi ithengiswa zolo lokhu kunyanga edlulileyo nge-$50 isiku 120 kusiya phezulu kulobunzima obukhulu osebehlele abantu.
Amazwi kaNcube agcizelelwe yingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko, yena othi imbangela yokukhwela mahlayana kwentengo lokhu yikuwa kwedola leZimbabwe, lona eliqhubeka lisiba mdambiyana nxa liqathaniswa ledola leMelika.
Kungaba le-turbulence or instability in terms of exchange rate njengalokhu esibona ngalezi nsuku ama-price rate la ahlanya. Ungakhangela ukubana kuke ngoyeli besiyithenga ngama-165 iviki edlulileyo khathesi ezithengiswa ngabo-225-235 ukhangela ichukela besiyithenga ngabo-$60-something esingene ku-$137. Ilokhu kutshengisa i-movement ye-exchange rate, njalo kuyikubana nxa belandelela exchange rate leyo bazama ukuthi bengathengisa ngezidola beyayitshintsha, and isikhathi esiningi bayitshintsha emkambweni emnyama okwenza ama-price abo aqhubeke siya phezulu ngoba umkambo omnyama kulezi nsuku uyatshitsha, akula mntu okwaziyo ukuthi ngikusasa ungavuka unjani, njalo ayikunika ithuba lokuthi uplane. So kufuze uhlale ule price ephezu kakhulu ukubana ukwanise ukurestoka.
Enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera uthi okunye okubangela ukukhuphuka kwentengo mahlayana Ikuthi abantu abaningi basebenzisa idola leZimbabwe ngoba elemelika kabalalo.
Silabantu abalutshwane sibili abanawo ama US dollars. Abantu abaningi lapha eZimbabwe basebenzisa izimdola elehla in value mihla ngemihla. So ekugcineni sibona njengani istability yankhona ayibonakali, intengo ziyabe zikhwela ngamazim dollars. Kungasenani ukuthi nxa usebenzisa i-US dollar intengo iyabe ingamuvi. Aloba abantu abaningi babe lawo ama-US dollars bekuzaba le difference, njalo i-stability ibizabonakala ukuthi ama-prices ase-stable these days.
Ngeviki edluleyo idola lemelika elilodwa belithenga amadola eZimbabwe angamachumi ayisikhombisa lanhlanu emkambo wensitha. Kuthi namuhla livikwa belehle kancane lisenelisa ukuthenga amadola eZimbabwe angamachumi ayisithupha lanhlanu 1:65. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise ngeviki edluleyo ukuthi uza kwazisa uZulu ngamanyathelo kahulumende ajonge ukwenqabela ukukhuphuka mahlayana kwentengo yiloba nini. Kodwa uShoko uthi kaboni lokho kusebenza, nanku uhulumende uke wathembisa ukwehlisa intengo ngenyanga edluleyo kepha wehluleka.
Akula intervention uhulumende angayenza productive. Even ngathi sasifake nama-price control, into ziyanyamalala emashelfini zibonakala sesemkambo nomnyama. Ngakho-ke uhulumende ayezama ukwenza kupanisa njalo bupha isinqumo labo somabhizimusi kwaphanga wadluliswa ikuqansa kwe-exchange rate.
Abanye bathi uhulumende kumele esule imali yeZimbabwe kusetshenziswe idola lemelika lezinye izimali ezazisebenza ngo-2009 kuphela ukuze umnotho uzinze. Andubana lokho kwenzeke, uMnumzana Ncube uthi uZulu weZimbabwe usebunzimeni obukhulu.
Kutsho khona ukuthi abantu sebelala bengadlanga, sebethola bengadlanga. Kutsho khona ukuthi abasagadi izimota, akusawatshwa, akusaxutshwa, impilo itshintshile.
Iningi lithi ngaphandle kwentengo, ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus sokwenze impilo yabalukhuni ngamandla. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington, yimi uNtungameli Nkomo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku-909 medium wave, laku-4930 6040, laku-15460 kHz ku-short wave.
Abenhlanganiso yamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe baya kusola kakhulu ukubotshwa kwegqwetha elilodumo uMnumzana Thabani Mpofu, besithi le yimizamo yokumethusela yena labanye abakhe abangamagqwetha elizweni lonke. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umpofu ubotshwe izolo walala evalelwe enkambeni yamapholisa eyeRoadsville eHarare, esethesa icala lokuloba ibizo lomuntu ongekhoyo kubufakazi bakhe be-affidavit ayisebenzisa emthethwandaba owe-High Court. Abe-Law Society of Zimbabwe bathi akukho emthethweni ukuba igqwetha libotshelwe okuyabe kuphambaniseke kokulotshwa emaphepheni emthethwandaba. Incwadi elotshwa ngamapholisa izolo isitsho amacala kampofu ithi uphambanise ngokufaka i-affidavit elebizo lomuntu ongazakaliyo. Kodwa igqwetha lakhe unkosikazi Beatrice Mthethwa uyakulandela lokhu esithi ngamanga.
Ndaba ka-advocate Mpofu ngeyokuthi waletha udaba lukaSimbarashe Zuze abathi akula muntu njalo akusiqiniso lokhu ngoba kwahlolisiswa yi-Law Society of Zimbabwe ne-Law and Order Section yamapholisa ngomnyaka ophelileyo. UZuze lo sakhuluma laye bezwa ukuba ngempela ukhona, kuyasimangalisa ukuba kungani sebemdinga khathesi.
So it's extremely surprising that now, you know, suddenly he's being locked up for this.
Umthetho uqhubeka esithi okwenzakala kumpofu yikwephulwa kwamalungelo amagqwetha ngoba umsebenzi wabo kawumelanga uphanjaniswe ngamapholisa.
Njenge-advocate basebenza la maloya batshelwa ngama-athoni umsebenzi wabo. Kuyamangalisa ukuba waletha ibizo lomuntu ongekhoyo, bathi wasebenzisa i-affidavit elomuntu ongekhoyo. Nxa kwenzakala lokhu, igqwetha liyavunyelwa ukuba lilungisise amaphepha alo.
Okhokhela inhlanganiso ye-Law Society of Zimbabwe uMnumzana Thabiso Masiye uthi kumele amalungelo amagqwetha akusekelezwa umbuso ahlonitshwe.
Thina njengamagqwetha akuleli eleZimbabwe sihlukumezekile kakhulu ngokubotshwa kuka-advocate Thabani Mpofu. Siyakhumbuzana futhi ukuthi ngaphansi kwezimiso zomthetho wamazwe wonke jikelele, i-United Nations laseSADC, amagqwetha kanye lakuleli leZimbabwe, amagqwetha alelungele lokuthi enze umsebenzi wabo engelakuhlukumezeka, engelakuvikelwa futhi ukuthi abone laba okumele ukuthi khona bababone ukwenzela ukuthi babamele. Kungakho-ke akukho emthethweni ukuthi amagqwetha abehlukuluzwa nxa kuyikuthi khona besenza imisebenzi yabo.
Umpofu waziwa ngabaningi ngokumele ebandla le-MDC Alliance, ikakhulu kudaba lokungaqhutshwa kuhle kokhetho lomnyaka ka-2018. Olula amalungelo oluntu uMnumzana Pride Mkhono uthi kuyisimanga ukuba amagqwetha asebotshelwa udaba olunjengalolu.
Ukubotshwa kwegqwetha le-MDC Alliance uMnumzana Thabani Moyo kutshengisela ukuthi uhulumende wethu lo ka-president Mnangagwatshe akala sineke ngamalungelo abantu. Njalo nxa ungabona amagqwetha amakhulu anjengabo Thabani Mpofu ebotshwa njengomuntu nje ngosucabanga ukuthi hatshi abantukazana nje abayanga labanye abahluphekayo bengayenziwani nxa kuyikuthi bezafuna ukutshengisela amalungelo abo mhlawumbe ezitaladeni. Njengisebenzi uhulumende lokala sineke ngamalungelo abantu.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule ngoba umphathi ntambo ozokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthonga ubengasabeli ucingo lwakhe. Ngesikhathi Studio 7 siyemweni, umpofu ubelokho engakamiswa phambi komthethwandaba amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ebika ukuba amapholisa akhanya abe engalungiselelanga lolu daba. Kusenjalo okhokela abasha kubandla le-MDC Alliance uMnumzana Obey Sithole namhla ubotshwa ngamapholisa eHarare esethezwa icala lokutshengisela okungekho emthethweni okwenzakala eHarare ngenyanga edluleyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lwethu lalamhlanje wathi sikhangele ebezihamba phambili. Inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe seliqinise laya kwabangamakhulu edlula amabili 203. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.4 million. Umongameli Donald Trump wele Melika usola ukudlakela osoluqhamuke ekutshengiseleni ngokukhonona ngokubulawayo konsundu uGeorge Floyd ngamapholisa amhlophe. abenhlanganiso yamagqitha yelo Society of Zimbabwe baya kusola kakhulu ukubotshwa kwegqitha elilodumo umnumzana Thabani Mpofu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo Mpractitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.